Ndifuna masiko
kwethu.
Ngoba usenziwe manje.
Kweza masiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Lamhla sikhuluma ngodaba olunyeke olubambe emphakathini kakhulu lapha. Udaba lokuthi kambe abantu abahlala emazweni nalabo abahlala emaphandleni basakwenza yini lokho kwakudala ukuthi balungisela umntwana ukuthi uyathathwa mbani into ezinjalo. Ngilandla ngoba ngilonkosazana Isabel Dlamini ukhona ngale ke eLondon. Sabona mama.
Yebo linjani?
Hayi siyaphila kakhulu. Ngiphinde futhi ngiyamukele ubaba uMatthew Nketa ekhona ngale ke eLower Gweru ungusobhuku. Baba Nketa linjani baba?
Siyaphila baba Deep Dube nomhlaba wonke olaleleyo ngalesi sikhathi indaba zasekhezeza.
Ngicase ngawe Madlamini. So kusayenziwa yini ukuthi udingele umntwana indoda kumbe umdingele inkazana? Khona ngapho ke emazweni likwenza njani?
Ngapha emazweni abantu na kusavunyelwa ungamdingela indoda uyabuza
kumele wenzeni.
Abantu bethu ngapha kufanele abantu bethu ngapha bayahlupha bona sebezidingela abanye sebahamba ku internet so silo hlupho olukhulu.
Baba Nketa uyazizwela lapha sibili wena ngosobhuku uyazazi into lezisibili zamasiko. Kudala kwakuvele kudingwa ukuthi kambe umntwana lo engaya ngaphi. Ungabona lapho kule nkomo eziningi osithi sakho nangale khathesi kuye kunjani?
Kathesi babadube akusenzakali khona kuyani isiko lona leliyana. Kodwa yisiko esilifisa ukuthi ngabe liyaphenduka ngoba kolokhu ukuthi sebezidingela abantwana kwesinye isikhathi bazidingela lapho kuyimikhaya khona lapho okungalunganga khona kati abadala ngaba bekudingela babeyabe beboyile ngelihlobo abadala ukuthi kundela pha impilo yakhona injani sebesebencedisa umntwana ukuthi athathe khona khonokhu sokwalahleka lelo siko yikho sokusenza imithado yakhathesi singaphili kakuhle ngoba abantwana sebesithatha lalapho ongafanelanga kuthathwe khona kumbe bethathwe lapho ongafanelanga kuthathwe khona.
Siyamuzwa baba Nketa lapha Madlamini anti uyawizwa khona lapho uyakhuluma umuntu omdala ethi hayi phela okuhluphayo ukuthi umntwana ugcina ethathwa lapho ongamelanga athathwe khona. Lina likubona njani khonokho Madlamini?
Siyakwazi abadala bathi ukhunela ongaziwayo kaluthezo njengoba kathesi kunjena abantu bethu bahamba ngoba kwesinye isikhathi ukuthi bebone amajaha ngoba bona babefuna ukuthi bezidingele basalaleli abazali labo kwesinye isikhathi ukuthi bathaba amasiko siyabe singela abanye abantu abaseduze ababaziyo kwesinye isikhathi singeke sibafithi abalunganga abantwana ngoba kuyabe kungela amajaha laba ababonayo kwenendulo ngoba abazali babesazana beyazi kwazi ukuthi ijaha leli liphuma kuphi kumbe intombi iphuma kuphi so babesazana yikho abadala babesithi ukhunolo ngazoyo aluthezi manjena kathesi kunzima ngoba sisemazweni amakhelwane bethu babengabantu bamezweni babantu bethu abakhula lapho.
Baba Nketa kukhanya ngizani lapha udubo lolu lunzima kakhulu so ke nxa usungabaxwayisa khonapho ke ungabaxwayisa uthini ikakhulu abahlala emazweni laba bagcina abantwana sebelahleka kakhulu
nxa sebebonene abafuna ukuthathana kumbe ofuna ukuthatha omunye babadinge abazali abaseduze ba-introducane bazane bangaqali ngokugidimela ukulobolana bazise ilungulo ezingaba seduze abadala abaseduze nxa bekabizelwayo abantwana bexoxa nabo belibuza ijaha ukuthi uvela ngaphi lisitsho imbali yalo le ntombazane isitsho imbali yayo abadala bonabo abakhona eduze basebezancedisa laba abantwana ukuthi siyabona lo uvela endaweni enje ngale indlela akuyenzanini so bangagidimeli ukuthathana masinyane ngoba nale mtshato enziwa overnight egijinyiswa masinyane liyephangisa ukudilika. Ngibakhuthaza ukuthi babazinike ithuba elokuthi baqhubele indaba yabo ebadaleni bangatshela abadala abaseduze labadala abaseduze ngabesemazweni bangatshela abadala abasezimbabwe ukuthi hhayi ngapha umzukulu wenu ngumntanenu uthi uthebele umuntu ovele esigabeni esinje ekutshele ikakhulu kwelabo babekazi udaba lwabo babekazi yilo ludala ukuthi ukungabi labo babekazi abamela iqiniso ukuswelakala kwabo babekazi o-anti ngesikhathesi kodwa abadala bonke abakhona eduzane kwabantwana kabathathe isigaba isikhundla sokuba ngo-anti ngobabekazi balaye kuhle abantwana babaxwayise ingozi yokuthatha umuntu abangamazi kuhle.
Kusazana Dlamini, obabakazi kodwa nxa sukhangela wena ngokwakho udleza emazweni khonapho uyababona ngaphi?
Inkinga esinayo lapho ukuthi obabakazi bakhona asibaboni.
Okwalamhla sima lapha-ke kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Ntata leli tuba ukuthi mbonge unkosazana Isabel Dlamini, lo mnumzana Matthew Nketa ongusabhuku eGwelu. Saqhubeka ngodaba lolu ngeviki ezayo. Olivalise moyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale.
Kandela obaba mkhulu babe lobo logogo kandela ezinye ziyawagcina amasiko kandela amanye amazwi bayawagcina amasiko owawusenziwe mandu owawusenziwe abadala
wathini
bayawutshela
bathi salulande
salulande.